UBlinken okhulume ngodaba lolu lintathele izindaba yomsakazo weVoice of America uthi akumelanga ele Russia lihlasele ele Ukraine.
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand, or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia, directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
Ele Russia silinika umlando wokuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abaningi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lunganiswa njani. Konke lokho kusemandleni weRussia ukuthi lingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Uthi ele Melika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunengi esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunengi kakhulu okunye kwangikhona ke izitshezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe athiyeneyo sizakwenza konke lokhu sisenzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela ilizwe le-Ukraine.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakwele Russia, uMnumzana Vladimir Putin, uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele-Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele-Russia lifuna ukuhlasela ele-Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengisele obefuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma be bakuke kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile, mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbusontini laye ohlala kwele Melika.
UPutin udlala intsoro yakhe, kukhona angabe aza kwenza e-Ukraine kodwa mbonanga lokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe le-Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu Gibbs Dube.